Soko isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ke ngithathe leli thuba ngibonge uThanonoka Wande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhlazi ku 10 lwezi 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, inhlanganiso yezisebenzi ezethithiyo siswele kakhulu ukubotshwa kwabembi begolide abangamakhulu phose amabili 183 abasebenza emgodini weVubajikwe mine eGwanda kade betshengisela.
Asivumelani lakho ukuthi nxa izisebenzi zi-exerciser ke ilungelo lazo, kungaba yi-picketing, kungaba ama-demonstrations, bese zibizelwa ke amapholisa.
Ilunga ledalela ePhalamende unkosikazi Jasmine Tofa owebandla le-CCC owatshaywa wephulwa ingalo ngabalandeli bebandla lezanu PFA insiza ngenyanga edluleyo uthi elokhu egqize iplaster.
Satshaywa sibaningi, mina ngiyisithunywa sabantu, ummeli wabantu omele akhulumele abantu ePhalamende.
Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa zithukuthele ngombiko kahulumende weZimbabwe ukuthi zilungiselele ukwamukela abeZimbabwe abasivela kwele South Africa abanama-permit azabe esephele umsebenzi ngohlangula womnyaka ozayo.
Igama leZimbabwe vela kumelanga ngiphawule njengandaba le ngoba yehlulekile ukugcina abantu babo sebeze bagcwala amazwe ngamazwe lana eSouth Africa sezobe zexoshwa.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Inhlanganiso yezisebenzi ezethithiyo sisole ukubotshwa kwabembi begolide abangamakhulu phose amabili 183 abasebenza emgodini weVubajikwe mine eGwanda. Abanye babantu laba babikwa bengabantu makhaza ababotshwe mahlayana ndawonye lezisebenzi lezi besetheswa icala lokudala udlame kulandela ukutshengisela kwamakhosikazi ezisebenzi lezi ngolwesibili esola linkampani ngokungabhadali abanye bawo. IZimbabwe Lawyers for Human Rights ithi amagqwetha ayo yiwo amele ababotshiweyo mahlayana abangelani lokutshengisela kumbe udlakela olwenzakeleyo. Abantu laba bakhangelelwe ukumiswa imithethwandaba kamanje eGwanda lamuhla. UNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lonobhala jikelele weZCTU umnumzana Jafet Moyo.
Njengenhlanganiso yezisebenzi kasikhangeleli ke ukuthi ukungazwanani ngemva kokungabhadalani kakuhle kufanele bese kungenela ke amapholisa abantu bebotshwe. Sibona kule ndlela ezithize ezingenziwa ukuze udaba lokungazwanani luqede. Asivumelani lakho ukuthi nxa izisebenzi zi-exerciser ke ilungelo lazo, kungaba yi-picketing, kungaba ama-demonstration, bese zibizelwa ke amapholisa, sihlezi sile position enjalo kulesikhathi eside singavumelani lakho. Lokho sizama ukucebisa ama-employers ukuthi bengagijimi babize amapholisa kundaba ezikhangelane lokungazwanani ngendaba yeholo. Okwamanje yikho esikukhangeleyo ukuthi hatshi singabophisane nxa abantu kuyikuthi kababhadalanga, sibiza amapholisa phakathi kule kunendlela ezithize esingazenza ukuthi siqedike indaba yokungazwani ngokungabhadali ngokuthi izisebenzi zile lungelo lokujenisela izisebenzi zile lungelo lokuyida picketing ikakhulu nxa kuyikuthi ke kulomthetho oyephuliweyo sibona kundaba leyi ke indaba yokuthi ikhampani ke iyehluleka ke ukubhadala iholo okwesikhathi eside
njengenhlanganiso liza kwenzani pho ngalolu daba
okwamanje sisagijima sibone ukuthi ngobani ke ababotshiweyo bangakababotshiweyo liliphi ke icala abalinikwayo ukuze sibone phela ukuthi izisebenzi lezo ziyaphuma ke entolongweni kumbe lapha abafakwe khona bebuyele kuzimuli zabo kumbe babuyele emsebenzini so esikukhangeleyo ukuthi abantu babuyele njalo emsebenzini abantu bebhadalwe izimali zabo yikho kuqakathekileyo ke kithi kakhulu sisazama ukukhulumisana lalabo okufanele bancedise kungaba lugacha ke olukhangele ngendaba zokusebenzelana labor administration ku Minister of Public Service and Social Welfare ukuze sincedisane sonke ke ukuthi kwenziwe njani kungaba lugacha kumbe ele National Employment Council for that sector le mining lawo ama unions ke a organize ku mining sibona ukuthi ke kungaqedwa ngayiphi indlela kungabotshiswananga
ukuhluka luzwa kwezisebenzi eZimbabwe ungathi kubahe okunganani
kubahile ke kakhulu sesikubone iminyaka edlulileyo izisebenzi nxa kuyikuthi ziyakhonona ngokuthi iholo liphuzile ukubuya iholo alibuyi ngendlela eyiyo
lo ke ngumnumzana Jafet Moyo onobhala jikelele wenhlanganiso emela izisebenzi eZCTU Asenelisanga ukukhuluma lesikhulumeli samapolisa umnumzana Paul Nyati. Ilunga ledalela eParliamente njalo ekubandla lesiCC unkosikazi Jasmine Tofa wathaywa ngabaqashangelwa ukuthi ngabasekhulayo bebandla lezano PF ngenyanga edluleyo. Bekhankasela ukhetho lwe-by-election uthi amanxeba akhe awakapholi njalo elokhe egqize iplaster engalweni. UDofa uthi odokotela bamfaka insimbi engalweni eyalimalayo ezakhitshwa ngomnyaka ozayo. Bakhona abanye abaningi labo abatshaywayo ngesikhathi uDofa etshaywa. UDofa utshele usthandekile emhlanga weStudio 7 ukuthi abaphathi intambo bakahulumende bakuchaya indiva ukulimala kwakhe aze aye edalele eParliamente ebandijile waze walanyulelwa isikhulumeli salelidale umnumzana Jacob Mudenda.
Ngiye phelileyo ngahamba eParliamente kwaba kuhlungu kakhulu kimi ngendlela engayamukelwa ngayo sokubuza umbuzo owabuzwa ngu-Honorable uGonese weMtare ebuza ngomthetho weZimbabwe mayelana ne-political violence ebuza uMinister of Home Affairs uKazende Kazembe wathi yena ngamanga into ze-social media zeli opposition njalo uGonese wathi hayi kodwa u-Honorable Tofa nawe ukhona khona wabe lokhu ekhuluma esiya phambili enza inganinto yokudlala ehlezi phansi kukaminister of justice legal and parliamentary affairs sa uziyambiziyambi ubabona sibili ukuthi benza inganiyigemu khonapha mna ngizibuhlungu ngiphakathi kwama-plas uspeaker wangibiza wathi ngibuye phambili ngahamba wathi ngimusize ngalokhu okwenzakalayo omunye MP wangibiza wathi wathi ngicela uzohlala phansi kwami la ngangihlezi phansi kwakhe ngikhangele uKazende loziyambi bezikhulumela behlela ngabhoda ngaya kibo lapho okuhleli khona amaminitha ezansi ngathi ngifika kuye ngifuna ukuthi ngikhulume naye waqalisa ukuthi vele ngazama uku-intimidata waqalisa ukunahla izandla lenyawo nani ngathi hayi athi mina lapha ngilande ukuzoxoxa lawo and futhi ngibuya ngokuhloni ngiyakuza ukhuluma ngento social media. If we can change,
Amapolisa athini ngokudingisisa kwawo ngalolu daba?
Sabika emapoliseni okwakathesi uthola ifoni yabivela ku detective inspector oweGwanda okuthiwa nguyo osekhangele indaba yethu. Kodwa angezwa okunye, ngingathi even amabizo nalaba aphiwa ngabanye abathi bababonile bayabazi akula ngitho omunye wabo oseke wahanjiswa phambi kwamakhosi ngokwazi kwami.
Ungamqamba umuntu ongabe wakuchaya nxa umkhangele ungambona ngaba mazi?
Ngambona ngaba mazi, kodwa njengomuntu ongaveli khona ensiza njalo abantu ababebuyile khona ngale, iningi labo kaso bantu bensiza ngokutshelwa kwami okwabulawa khona imota yami. Imota ezazikhona ngale zazibhalwe zano PF Mesh West Mesh Central Mesh njani njani. Bathatha abanye 1, 2, 3 ababatshengisayo khona ukuthi umuzi we-candidate u-Augustine Gumede unga nokuthi thina sinaphi.
Lo ke ngonkosikazi Jasmine Tofa, ilunga ledalele parlamente njalo ekubandla le-CCC. Ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Izizalwane zeZimbabwe kwele South Africa zithukuthele ngombiko kahulumende weZimbabwe ukuthi uzilungiselele ukwamukela abeZimbabwe abeSouth Africa abaseSouth Africa abalama permit azaphelelwa isikhathi ngohlangula womnyaka ozayo. UThuso Khumalo intathele izindaba yeStudio 7 usipha lolu daba ngokugcweleyo eseJohannesburg kwele South Africa.
Unkulumo ethulela bezindaba umphathi indaba ogatsha lezokuthulwa kwemibiko unkosikazi Monica Mthwango uthe ababuyela ekhaya laba bazavunyelwa ukungena lemota eyodwa kungelamthelo, bavunyelwe njalo ukungena lempahla zabo zonke mahala abebesebenzisa kule South Africa. Kodwa ke inkulumo le kukhanya ingehlanga kahle kuningi lezalwane zeZimbabwe eseziphile kule South Africa kweminyaka zisebenzisa amaphemithi la. Isizalwane seZimbabwe uMnumzana Mlungisi Nyabalala uthi kuyethusa ukuthi aya kungela msebenzi lokuhlupheka kugcwele kangaka, uhulumende athi ulungiselele kwamukela abebesebenzela kwele South Africa.
Igovernment yeZimbabwe ivela kumelanga ngiphawule njengandaba le ngoba yehlulekile ukugcina abantu babo sebeze bagcwala amazwe ngamazwe lana eSouth Africa sezebe bexoshwa.
Le yinto egcizelelwe ngesinye isizalwane seZimbabwe uMnumzana Gretman Mkhwebo.
Kusahlutshekwa ekhaya, siyabona abantu baloku sacrossa emngcwele besiya up and down ngoba i-political situation vele yaseZimbabwe ayikakabise sokuthi kuthiwa abantu bonke laba phuma bebaleka umnotho bengabuyela kube right.
Umzinhlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa uMnumzana Ngqobutho Mabhena uthi inkulumo kahulumende le ibathiye bemangele.
Besikhangelele ukuthi uhulumende weZimbabwe uzaqhubeka ekhulumisana lohulumende weSouth Africa ukuthi avuselelwe la mapermit, kodwa kukhanya usephoste uselahle ithawuli. Thina sifisa ukuthi amapermit la avuselelwe.
inkokheli zamabandla ezombusazwe zona sezethule imibono ehlukeneyo. Umgcinhlalo webandla le Citizens Coalition for Change kwele South Africa umnumzana Trustin Ndlovu uthi akulalutho olulungiselwe abantu abasuka kwele South Africa.
Ngibona ngathi iphutha nje ipolitiki nje abazamayo ukuthi bathenge ubuso bathenge ukuthi babe ngabantu ababukekayo bangabantu abathanda abantu. Iziphathimandla zakithi kumele zifunde ukukhuluma iqiniso. Into bangenayo abayibeke nje ukuthi into enje asilayo. Bangaqambela abantu amanga ngokudlala ngempilo yabantu ngempela.
Kodwa isikhulumeli sebandla lezanu PF kwele South Africa umnumzana Kennedy Mandaza uthi bayabonga kakhulu ukuthi uhulumende weZimbabwe usekwenze kwabalula kakhulu kulabo abaphindela ekhaya.
Our hope is that our statutory instruments will come soon so that those who want to start going home can go. And this is an indication of a listening government that is listening to the plight and concerns that are continuously raised by Zimbabweans in the diaspora.
Iofisi yomeli weZimbabwe kwele South Africa isiyakubeka kwacaca ukuthi ikhulumisene leSouth Africa ngodaba lwamaphemithi kodwa futhi iyalihlonipha ilungelo leSouth Africa lokwenza ekufunayo elizweni layo. Mr. 7 Johannesburg kwele South Africa nginguthuso Khumalo.
Okwamanje ke sikhangele iziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lodaba lokuthi izulu elinileyo selitshaya imigwaqo yaba ngamangobongobo okutshengisa ukuthi umanisipala kalungisi imigwaqo le ngokuqotho. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi uMemory Matsika oyisizalwane seZimbabwe usegwetshelwe ukuhlala ejele leSouth Africa okweminyaka emithathu ngecala lokuntshontsha imali yomnikelo wesonto yePretoria Seventh Day Adventist Church efingaphose isigidi esisodwa 800,000 rands. UMatsika wantshontsha le mali okweminyaka emine. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Abalandeli nabalaleli bomsakazo Studio 7 ningachitha isikhathi gama uThulane Ndlovu enkaya kondumo usikhubo khulu ngithi ngike ngigcizelele lokhu okube kukhulunywa phakathi kukaJoseph Chuma nalobe ukhuluma enaye. Iqiniso nithembo lizwile-ke khehla lami ulizwile iqiniso kwabaChuma yilo-ke ngilani iqiniso elikhona liphelele linjeya uyakhuluma emasoni ekhuluma nje ikhuluma izwi evala umhlaba evala thina kodwa manje kuqeda lapho lisuka lenza udlame endeni alibotshwa lenziwani kodwa ma kungaba ngomunye nje umuntu webandlela iphikisayo amajeleni izinto zidlala sesigcwele uyabona yinto ke singayifunele ukukhahlameza abantu phansi ngodlame kuzame PF please thumani abantu benu kahle lingabathuma udlame bathumeni okuhle libaxwayise ubana lungenziwa lolu dlame even emasono akho noma yelikhuza esithi nomonye violence ukhuluma nje into eyizi ngoba alikulaleli so liyamuyangisa liyangisisizwe lingaphiki libe sesithi ngamanga ukuthi liyabe lisenza udlame ngoba thina siyabe sibhekile sibuka. Ngiyabonga.
Studio 7 linjani basakazi bethu? Hayi, sizimamele impela izindaba, sizimamele namhlanje. Ngizokhuza la abantu, uthole umuntu uzobingelela izihlobo zabo kustudio 7 lapha sohlelo uzobikelelana lapha abantu bazofaka imibono yakhayo. Hayi khona uthole umuntu uzobingelela, uthole uzobingelela umuntu akibe elayinini khona apula elayinini izodlayisela abantu isikhathi. Hayi, kasisebenzi njalo bantu. Lapha sifuna imibono yakhayo, imibono elengqubekela phambili. Ye, hayi khona uthi uzobingelela izihlobo zakho zibonele ba ufuna ubingelela izihlobo zakho. Siyabonga
Studio 7, siyabonga inhlelo ezinhle ezamukelekayo ezingakhethi hlangothi njalo. Inhliziyo esibuhlungu ngabadala bezanu, iqiniso abalivumi ngisho ukuthi abantu babo babenza indlela kodwa ingalithi lokuqinisa indawo ngizolukhutha ugaja
siyabingelele emsakazweni sibonge kakhulu umsebenzi umbuzo wami namhlanje sekutheni ojogo sikhala labo sithole labo labo wonke nje abe emarapia bochwa izanu pf ngokuthi bathi baphehla udlame kumbe bathi benzana ngazi kodwa kusemqoka ukuthi bathi yini beba challenge beba oppose njengoba behamba opposition parties bona ba ojogo sikhala so umbuzo wami sekutheni izanu pf le government yabo yona lezano bathi bazamkhipha nini ujogo sikhala ejele labo bonke labe mbaqambile ngaphambilini ngoba ngeke bebafake ejele iminyanga ezinkaka bengabasenkantolo ma bevuma ukuthi bona babusa kahle kungasiyikho lokho kwama-detector esasikubona kusenziwa ngabo yidla ukuthi wonke umuntu wayebebaphikisa babemcindezela bemfake emajele noma bembulala so umbuzo usekutheni ikakhulu labantu bezano bemphendula ukuthi i-opposition kibo ithoni ithuthi isitha sokuthi umuntu wakhona kumele umbulale kumbe umbophe izandla lenyawo uphoselwe okhiye olwandle kumbe bayazi ukuthi uma kuthiwa kule opposition isho ukuthi intando yeningi abantu bakhetha omthandayo so uma abantu bekhetha i-opposition bona bedliwa kumele bethathe umbuso beqhubele i-opposition so futhi kahle kahle izanu PF ithi one party state akula muntu ozobusa ngaphandle kwayo so kahle kahle abakutshela abantu ukuthi bona bayadetector akula election akula opposition sibe kwazi bengajoni bekukhohlisa abantu ukuthi bayizanu PF party kulama opposition no ngoba abafuni ojobs khala bazozi bafelejele besazi ukuthi into ababophele yona lubala ngoba into ababophelayo babebuza ukuthi benzani abantu enyathisime lo ntombazana bembulele abantu bezanu namanje basanqashangqasha ngaphandle bengabotshwa koze kube nini izanu icindezela abantu ibadetekta ingabatsheli amaqiniso koze kube nini umbuzo nje kuzanu PF makangamphendula lapho
ya emhlabeni kulabantu abaloyayo ngakumangalisa ukubona abantu belezinto ezinye ezingabahleza zophakathi kwabantu sure ngawo abantu bezalala lesayize engasiyo yabo sibilise njengasiyo yabo umzukulu wakho uxoxa umntulele la umenza umfazi umzukulu wakho ungasuye la mntana akhila sidibhona umzukulu wakhe akumangalisi ukubona abantu bethenga izinto ezifani kutho ukuthi bathengela khona ubuthakathi babo labo ngakuthiwa kukudala amakhosi esesekhona lapha nojaga labo mzilikazi abantu abalala labantwana abancane kangaka kathi khona ukulala lo mntwana abafazi bebaningangaka abafazi balinyiwe emhlabeni umuntu ezelala labantwana abancane kangaka vele kusithini engqondweni yakhe eyi ayi lokhu-ke sisabeka lokhu shema akuthakathi shema sonto encane ha ngiyabonga ngicela odoli ke liyikhulume leyi ukuze izintsha lezi abathakathi labalala labantwana bekebekele ulala labantwana
eyi sanibonani wakwethu studio 7 wonke omuhle basakazi bethu abahle sanibingelela Chris Kanye wakwethu siyabonga nonke nje ngithi nami ake ngiphawule kancane nje mina ngizobuhlungu kakhulu bakithi ngabafowethu mpela nje abangapha esindebeleni kakhulukazi abavuma ukusetshenziswa ngamashona bebulala abafowabo ngenxa yokuthi bona bathola lokhu abakutholayo bekhohle ukuthi amashona angeke abacabangela futhi angeke abathanda abasebenzisi kube mhlawumbe kuthiwa ayabathanda ngabe phela siyababona nabo belwela mhlawumbe izikhundla ezinkulu ukuthi bebe ngopresident noma bebe isomething kodwa bona into esetshenziswayo bayasetshenziswa bangathola izikhundlana ezincane zona lezo ma-central committee iyona nje into abayenza kuphela bese behlukumeza abantu sebehlukumeza abafowabo bajikela abafowabo ngoba phela nabo ngabanye abafowethu abahlukumezayo isikhathi se-ground bahlukumezeka kakhulu kodwa manje sebejikela abafowabo ngabanye futhi basebefuna abafowabo bebulawa futhi mangale ngoba nabefundisi sebeshintshile nabo sebesebenzela izanu PF bayamangaza mina abafuna ukuthi lawo ukuthi ngabafundisi abanjani abavuma ukuthenga ipolitics abafundisi hayi bafundisi ake nizibone nizinuka amakhwapha kubo kwenzakala kulaliswa manje abafowethu bahlele emgodini kwenzakalani kodwa linathi lingabafundisi libhizi lihambenela izanu PF hayi bafowethu bafundisa ke nizinuka amakhwapha indlala yonke le heyi indlala ngiyakusaba yo hayi nzima indlala yasezimbabwe yo hayi ngiyabonga fowethu afuna ukuba mude kakhulu
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1202 465 0318. Kwezemelika, impumela yokhetho olwenziwe ngomvulo lwe-midterm esiphumile ikhomba ukuba ibandla lama-Democrats liza kuba lamalunga amalutshwana akudale le-Senate lanxa belokhu bekulokhu kungakayazakali impumela kwezinye izigaba kusalezinye ezintathu ezingakaziswa. Idale le-Senate lilamalunga alikhulu. Ibandla lama-Democrats bese lilamalunga angamachumi amane lasithoba minwembili i-48 kuthi elama-Republicans lona lilangu-49. Kumele ibandla libe lamalunga angu-51 ukuze lenelise ukukhokhela idale le-Senate. Kukhetho lwe-The House ibandla lama-Democrats bese lithole amalunga angu-187, ama-Republicans wona ele-180. Ngiyaxolisa, ama-Republicans wona abele-200. Kumele ibandla libe lamalunga angu-218 ukuze lenelise ukubusa leli dale. Gambe impumela le iyatshengisa na ukuthi ukhetho lukamongameli luzaphuma njani. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lomnumzana Dan Moyo ocubungula ezombusazwe.
Usually ama-midterms awareflect okwenzakala ngokhetho lukamongameli. So okuzokwenzakala la mina angiboni kuyinto etshengisa ukuthi ama-Republican, let's say for instance ama-Republican angawina, angiboni kuyinto etshengisa ukuthi ama-Republican u-president wama-Republican ngo-2024 angawina. Kodwa okubaluleke kakhulu yikuthi sinanzelele ukuthi ngubani ozobe rana from both parties, wona ama-Democrats nama-Republican. Singathi ma kurana Trump for ama-Republican, lo Biden for ama-Democrats, sibona ama-Democrats ewina njalo ngoba abantu abaningi umbuso ka-Trump abawuthandanga njengoba sabona ngo-2020 bevota ngobuningi babo ukuthi bamkhiphe u-Trump e-White House. So u-Trump anga-challenge angiboni mina ama-Republican ewina. Even if u-Biden ekunguye represent ama-Democrats or noma kulomunye umuntu ozongena esikhundleni sika-Biden, as long as u-Trump kunguye i-candidate yama-Republican, angiboni mina Republican a winner ngoba abantu abanengi they fear ukuthi democracy is at risk ma ku-Trump engabuyela ngoba sabona okwenzakala ngo-January 6, 2021 u-Trump ezama ukuvimbela ukuthi i-Congress i-certify u-Joe Biden njengo-president. So abantu abanengi bakubona kuyinto eyi-problem leyo ikakhulu ku-democracy. So unless ama-Republican angatshintsha u-candidate wabo and then thina u-Joe Biden into ziqhubeke zingahambi kahle ngomkhonomi, then mhlawumbe singathi ama-Republican angatholi opportunity ukuthi awine ngo-24.
Yena umongameli uJoe Biden umbona ephumelela na kukhetho lomnyaka ka-2024?
Ya, njengoba ngitshilo ukuthi uJoe Biden ma kuyukuthi uzochallenjwa ngu-Trump, ngempela ngimbona ewina mina ngoba abantu abaningi u-Trump abamfuni, bayamsola kakhulu ukuthi amapolisi sizakhe ngawukucindezela njalo futhi ungathi alimaza i-democracy. So u-Joe Biden ma kuyukuthi uzokompitha lo-Trump, hayi ngempela ngimbona ephumelela ngoba even lawo ama-democrat ayazi ukuthi u-Joe Biden wakwenza lokhu ngokhetho luka-2020. So angiboni kulento entshintshileyo ukuthi ngokhetho luka-2024 angahluleki ukuthi anqobe u-Trump, kodwa bangamnikeza enye i-candidate efana maybe lo DeSantis lo we-Florida ngoba sizo ngathi lake ufuna ukungena kulolu khetho lukamongameli, then kungaba lobunzima obuthize for ama-Democrats. Kodwa at this point I think njengoba besho ukuthi i-democracy is at risk, u-Trump lama-Republicans amlandelayo bafuna ukubulala i-democracy lapha e-America. So ama-Democrats kumele ame aqinine to protect i-democracy ukwenzela ukuthi i-America iqhubeke i-number one country emhlabeni nge-democracy.
Siyabonga mnumzana Dan Moyo ucubungula ezombusazo bekhuluma ke ecingweni elapha kwele Melika edolobheni le-Virginia. Isikhathi kasavumi ukuba siqhubeke sonke, kodwa singakedlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Inhlanganiso yezisebenzi ye-ZCTU isisole kakhulu ukubotshwa kwabembi begolide abangamakhulu phose amabili 183 abe vubachikwe mine eGwanda. ilunga ledalela eParliamente unkosikazi Jasmine Tofa webandla leCCC owachaywa wephulwa ingalo ngabalandeli bebandla lezanu PFA insiza ngenyanga edluleyo uthi elokhe egqize iplaster. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com. Igama lami nguChris Gande, yasidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngu-7:30 ntambama.